Into eqhakathekileyo lapha yikuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba okule way forward. So ngathi akuyistalemate nje ukuthi iUkraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy yeRussia ngathi ayisingene enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba ngabantu aba-related anyway, ngama-cousins bona laba abantu. So ukuchana kwabo, hey, besoku-serious ngoba besokungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo yikuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba ba-experimenta lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu. Ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe, I think, is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Siyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantu kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi? Sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia? Layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela?
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, ama-jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa akwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena ngantu obesekhuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubezamfakela amanye ama-sanctions. So I... umnumzana Trump ngathi akhuluma with both sides of his mouth but awazi ukuthi abe kufuna ikuyini. But at the end of the day kuqakathekile ukuthi kube le peace e Ukraine.